Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizule nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus siliqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kungazofakwe ama strict measures awe lockdown noma ikuyini, umuntu uyapha ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. Namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, uMnumzana Mkondisi Moyo.
Imihlelo esiphezu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Dlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokho kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakwele South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababothiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abokuza endaweni ezibalisa iDiepsloot, Alexandra neSoweto. Njalo kulomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mdlanga weStudio ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye le-South African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula njalo ibone ukuthi abadale loludlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi loludlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukisela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okweyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje lobo budlulileyo obusukusela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi kwagcina kusiba nokuduleka nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo bememezela ukuthi hayi bona abambandakanyeki kulokhu kulobo kusela nabantu abebayo kodwa yazi ukuthi abantu basuke beqoquzelwe ngomyalezo wabo. Kodwa ke sikubonile yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi khona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwela seProtea namhlanje onguyena okade eqoquzela naye hamba phambili uqoquzelweni kwalabo abantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame solutholwa bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase Eastern Cape, sizule nokuthi khona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ukuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na ngoba eshayiwe. Kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela se Diepkloof namhlanje bekukhona abantu akade bebuya e-Alexander. Kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ehamba phambili kusukela ngo 2008 kulolu dlamo lwenzekayo lwaluqale khona. Kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngase Deep Kloof kanti nabokuza ke naminye inhlanganiso zalapha eSouth Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sigcine sibaqhuquzele ukuthi bangasondeli ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe amaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi makunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala silivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpi enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abezepolitiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho okwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi ezidingwa ngumphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso eyamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapoyisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana neSouth African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishini ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokheli abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingaluthatha ke silu report kuyona iSouth African Human Rights Commission kanye nasemaphoyiseni sivula amacala ngemva kwalombhikisho wanamhlanje ma kungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje aziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwabantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethwele nezikhali ebegqoke nebahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besiguquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasempishweni namhla sesabaguquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Muzi Sibanda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Sokungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani awamaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ichumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyiHarare ababhubhileyo bebulawa yiCOVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni yeCOVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa waJabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni leZimbabwe. Kutshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo ilova nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice ukusiza lokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing abantu baqhubeke ngokwenza into ze-social distancing njalo abantu baqhubeke njalo begeza izandla kakhulu njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba banengi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort ikuthi uhlupho olukhona babugande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nayo naleyo especially kakhulu nxa sikhangela ama-pandemic afana labo COVID uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithatha ukuthi yinto kahulumende kodwa sesikhole ukuthi imithetho le efakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona
uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngalokho kuthiwa yi-lockdown kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kenze yini okusemandleni akhe wonke kumbe kukhona okuchamaza
amanyathelo awukuvala imingcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona kodwa ke awusoze ube yisho isisombululo sokuthi abantu baphele baphume baphele kulo mkhuhlane into efana ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe le-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi umkhuhlane lo uzuphele ebantwini ngoba iloba noma kungaze kufakwe ama-strict measures awe-lockdown noma ikuyini umuntu uyafa ngendlela uyahamba esitolo uyahamba siyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu kodwa ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini indaba ye-vaccine le babugande asondaba eqala kathesi ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane owabe wakhona njalo owabizwa kuthiwa nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920 bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane ngaphandle kwalokho sizaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo ngoba akusoze kuncede ngalutho kunalokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine
lo ngumnumzana Difa wajabhi bhango isizalwane sezimbabwe esihlala kwele bhilitane ubexoxa ecingweni le-studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi omela inothona edalele ephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathintambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp
balaleli be-Studio 7 linjani nabasakazi be-Studio 7 ngapho e-Washington DC ninjani kodwa lani nise-Zimbabwe nise-South Africa niyaphila kodwa balaleli nabasakazi be-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona kanti ke kwenzakalani lapho e-Zimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi-ningi la alonke efonywa sizoyikhipha kanjani le indlova iphikiswa le eyizanu le maki kube nani lonke lifoma amaphathi amaningi-ningi amaphathi amaningi ioro la amanye amaphathi aseceleni yila athengiwe yona le iphathi le enobugrobhane ngani eloke hambi rope abantu bribe abantu ukuthi kube namaphatha amani ukuze la maphatha amani atistate ama elections yebo khona asifuni one party state vele elizuzaneni kumele kube namanye ama opposition party azo opposa ukuze abe lena abalungise kahle kodwa la maphathi ezimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu ngibona ngathi semaningi kakhulu nje aya atistate amanye ayale nale 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 if ngabe mina kuya ngami ngabe wena umqondisi moyo nalo uchamisa nje ngabe kuyahlanganwa lapho ukhiphe la amanye ama party lana akhona lana ukuze ukhiphe le party khona le indlovu kayiphikiswa leyizane yabo mnangagwa le ekade yathi ngina yathi vele yazalwa yazalwa nobuqhophololo namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo ivele iphume le party ngoba ayakhi iyadiliza ayakhi iyadiliza manje kwathi uthi uyabheka elintuzaneni lapho emutransport utransport abantu kuthiwa bayeminyana kuzukho kuyikuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli zipakile azenzi lutho abantu baswela i-transport ukuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula ayisibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane isigodini sasekana ijabhiwa ingaphansi kwenduna umabhiwa
Monan sanmonan basakazwe studio 7 njani saphila kodwa hayi ukhuluma noThulani awandlela oqhamuka eFlabuzi phansi kwenduna eOsibasa ngithi mina abantu bakithi komthokazi sicela like livule ingqondo zenu nivule namehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana PF nezi MDC whatever is MDCT whatever is MDC allies must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima noZanu PF niyagijima noMDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe sizimele sodwa ngoba namanje lokho besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi nasisizwe sikamthokazi sikamzilika sikasalobhengula kodwa nina nisagijima noMDC naboZanu PF wakwezwa ukuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungisizinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya aziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza eligijima nabo Zanu PF nabo MDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe amakhansela sithi thina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana nezinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu bezanu PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento right this social system is very useless baba
ngibona libe lokuzili njani ngizindawo ngizindawo hayi zalo PF lonyaka kuzovotwa nzima ende ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi ivule abantu amehlo ngezinto ezinto akula umuntu ongavoteli zalo PF ende lonyaka vele angicabanga ukuthi kona izalo PF layo vele iyakwazi vuta kula umuntu ongavoteli ngendlela ihlukumeze ngakhona abantu ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelaphuza abantu bebulawa indlala manje vele angithi uthole lutho izanu PF that's why ubona nje beloka bebhizi amaphoyisa ehlevele ijabule ethi aza kupha abantu ngoba vele amaphoyisa layo izikhohlakale amaphoyisa lawo akula maphoyisa ezimbabwe izikhohlakale kuphela abantu ababulawa indlala umuntu okhona ma umthole gqoke iuniform ecala ukuthi maybe umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona lakho kumele bayacothe endaweni zabo omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje uma zingaqina zicothe bonke amatitsha konke yonke into nje kathi bona bengathusela kangaka izakhamuzi zithi abantu abazobona basebenza ma bebona amashona la egcwele emzini izakhamuzi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazibhadalela imali bavala izibaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya abahleli lapho balama degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo estradini ngoba amaphoyisa la i-evidence vele ikhulu ukuthi aso bantu abafundileyo izenzo zabo angeke ukuthi ufundile uyenze njengamaphoyisa la ngabantu ababuthwa estradini besefaka emsebenzini
njani basakazi ya siyayizile ukudana efaka ngumnankagwa ngemva kopresident ekhulume labe musician ukuthi bona kuyenze amashows abo thina siyakwazi vele ukuthi obusayo uChiwenga umnankagwa wabikwa nguChiwenga ningamangali yena ngakuqala umnankagwa consultor uchef wakhe uChiwenga
Ngiyabonga.
Salibonani basazi ba Studio 7 abalandeli ba Studio 7. Mina ngizothanda ukukomenta kakhulu kule ndaba yezekhe. Izekhe abantu sebeqala ukuregister, seyiqala ukuvela. Awukhamze ukuthi be-announce inamba engasiyiyo yabantu abarejistile. Angidisa ukuriga khona lokho sibonakala nje. Ndisuka nokusuka nje sebeqalile into. Izekhe ayekeyekele ukusebenzisa izandla. Singabantu beZimbabwe siyaso. Sisokola ngaphandle kwelizwe, sisokola ngaphakathi kwelizwe kungenxa yayo lezo zekhile. Abake behloniphe amalungelo abantu. Please siyacela.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki, njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lwezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaningi-ningi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kulelu daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo, I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa ileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza, labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education, ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami, ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanjwe leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nqa kuyukuthi igciwane liba nganeno njengalokho okwenzakala kathesi? Sizabona kule ngxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala ne-coronavirus, siyazi ukubana owaye ngumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist nge-coronavirus. Wayeyithathela phansi esithi hanje ngoba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibonise sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America, okuyinto ubana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance, bagqoke amamaski, ba-sanitize, bakline izandla, bageze izandla. Ngabe asange sibone abantu abaningi besifa ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kabe kungumuntu abamvotelayo, bayabhelieve ukuthi into ezikhulumayo zinqotho. So uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi inhlanhla noma yokuhlakanipha kwakhe, kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu balapha e-America. Njalo futhi njengoba sekulama-vaccine, ama-vaccine la asencede kakhulu. Siyabona into sezisiba lula. Khona manje mina ngilana e-Ocean City ngiletha abantwana ukuthi bazodlala e-beach. Ngibona wonke umuntu nje akagqoka, asagqoka i-mask ngoba abantu abaningi sebevaccinatile. So kuyatshengisa ukuthi hayi, kusiyaphela umnyaka sibili ama-mask kuyabe sekuyinto emandulo. Igciwana leli kutshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le Studio 7 ecingweni esedolobheni le Reston esigabeni seVirginia.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani.
Inhlelo esiphezukwaso kathesi njengebandla leMRP CPC siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikamthwakazi. Sinanzelela ukuthi silama-provinces amane, iMidlands, iMatabeleland North, iBulawayo, leMatabeleland South. Siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party. Njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu. Sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abanyeke babe sazi njalo ibandla lethu alinyeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama structures.
Siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le coronavirus. Udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote?
Udaba lwe coronavirus luyasihlukumeza sibili lusibisela emuva enhlelweni zethu kusukusela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje. Sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe iholo enketha 7 khona ngale kobulawayo. Ngobuhlelo lwaluyukuthi sibhode amaholo wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party. Kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu. But okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalolu daba lwecoronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo. Uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi, kodwa uthola ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo. Sikubonile khona leHarare ngesikhathi kugcotshwa akumbe kulungiswa isithombe sikambuyane handa iZANU-PF ibigcwele iHarare bezenzela lokho abakufunayo. Sakubona futhi umnangagwe esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana kuhanging tree lendawana zonke babehamba beliqukuqu labantu. Kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane lecorona alikavumeli ukuthi abantu babuthane. So-ke hhayi kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga, ayikhulumi iqiniso, iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane.
Siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Lina lithini ngalokhu? Liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini?
Ngiqiniso babu Gande, inani emhlubulweni welakithi ngapha eMandebeleni abantu baregista kancane. Sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota. Abanye babhizi badinga imisebenzi, abanye babhizi badinga okokuziphilisa. Kathi njalo abanye nxa ukhuluma lawo bathi bona sebalahle ithemba endabeni yokuvota. Benanzelela ukuthi ibandla leZANU-PF kaliyenzi ukuthi kube le-fair elections izikhathi zonke. Yikho-ke bathi bona kuyabadina ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo. Kodwa-ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le-MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi baregiste bavote. Kodwa-ke kunzima kakhulu njengoba usitsho la ukuthi abantu abaningi abaphakameli ukuvota. Ngoba esikunanzelayo ukuthi obekulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi yikuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona khona ukuqakatheka kokuthi why kumele bavote. Sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote kakhulu lapha ezabelweni. Sikhangela kuma-elections la kuma-constituents ukuthi yikho lapho kule ndaba khona ngoba i-local governance yiyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo kuze abethu babekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo. Hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka-2023. Thiyani indlebe kusasa lizo ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.